Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba lamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 17 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDCT lithi selimise ezinye iziphathamandla zalo ukuba ngamalunga aleli bandla ngenxa yezizathu ezigoqela ukubangela udlakela emhlanganweni weCongress odluleyo.
As far as mina I'm concerned, angiboni ukuthi ukhona umuntu ongafika emzini wami angitshela ukuthi usengixotshile emzini wami, yena engubani njalo futhi efike ngayiphi indlela. Umonzora wokuqala akala legitimacy, akulamuntu owamvotelayo.
Amalunga ebandla le-CCC abotshwe esenza umhlangano ngomgqibelo eHarare akhala ngokuhlukuluzwa esitokisini encitshwa ukudla.
Laba abaphula umthetho izenzo zabo zizabalandela ngitsho sebefile, ngoba le Bhayibheli lithi lokho okuhlanyelayo ikuza kuvuna.
Lanxa izulu lisina kuhle kwezinye indawo zelizwe, kwezinye ezifana leMatabeleland South alikho okwenza kube lokwesabela ukuthi ngomunye lo umnyaka owendlala.
Owezulu lonyaka hayi lichama alinga sibili lichaya amabhanga liyathwala lithukuthele kuzophose kuwe emnyama othi kuyakunela bothekwane kodwa liphelele emoyeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MDCT lithi selimise ezinye iziphathamandla zalo ukuba ngamalunga aleli bandla ngenxa yezizathu ezigoqela ukuhambisa leli bandla emthethwandaba ukubangela udlakela kumhlangano weCongress odluleyo lokuhlangana ngaphandle kwemvumo. Abaxotshiweyo babalisa umnumzana Dan Moyo ongumgcinisihlalo ogatsha waleli bandla eMelika, uSenator Elias Mudzuri, noRest Marara, Gift Konjana, John Nyiga, Edwin Kora Kakora, lo Edwin Zambara. Kumbiko elwethule izolo kusihlwa, ibandla leli lithe amalunga la akufanelanga asebenzele iMDCT ngalesi sikhathi esamisiwe umsebenzi. Abanye abamiswe umsebenzi bathi abakaziswa ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sikamnumzana Douglas Monzora ongumholi waleli bandla, umnumzana Lloyd Damba, utshele iStudio 7 ukuthi bazathola incwadi zibazisa ngalokhu kusikhatshana esilandelayo. Umnumzana Marara yena uthi usetholile eyakhe incwadi imazisa ngokumiswa umsebenzi. Umnumzana Moyo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kamnanzi umholi waleli bandla umnumzana Douglas Monzora njengomuntu olelungelo lokumisa umsebenzi, ngoba impumela yemihlangano yamaCongress edluleyo yamiswa.
Mina angatholi i-official letter from i-office ye-FDC engitshela ukuthi ngisuspendiwe. Okwesibili, as far as mina I'm concerned, angiboni ukuthi ukhona umuntu ongafika emzini wami angitshela ukuthi usengixotshile emzini wami, yena engubani njalo futhi efike ngayiphi indlela. Umonzora wokuqala akala legitimacy, akulamuntu owamvotelayo. Wazifaka lapho just because i-opportunity yamvumela ngesikhathi se-extraordinary congress liyana, lapho esabona khona uDr. Thokozani Khuphe echawa ngempama. I-Congress liyana was ruled null and void. Kuze kubuye le esibili la yayenzileyo ngo-December 18 last month. Ama-chairmen awebandla le-MDC, we are talking about elected officials here, declared ukuthi it was null and void because it didn't follow i-constitution yomhlangano wethu. Mina uMonzora angaze ngimrecognize as u-leader we-party yami. and uyakwazi lokho and umhlaba wonke jikelele uyakwazi lokho.
Lisuka lapha kuyini eliza kwenza?
Mina I've always been a member ye MDC and angisoze ngichiye and angisoze ngichiswe ngomunye umuntu. So mina I've always worked for iparty. Ifocus yami ayikho emuntwini, isepartini le mithetho yeparty esibiza iconstitution yeparty. Yiyo mina engingathi yiyo engigayidayo and angazi ngichiye iparty mina. Yena uMonzola nguye wachi part wahamba wayojoyina enye wazobuya after i constitutional court judgment. So i Supreme Court yiyo yamenza waphenduka yena wayeveke ngasekho epartini. So umuntu angeke abuye endlini yakho wakutshela ukuthi usekuxotshile, usebenzisa amandla aphi ukuthi akuxotshe, wathatha kuphi, wanikezwe ngubani, ngayiphi indlela, ngaluphi uhlobo. So into ekhulunywa nguMonzura le is just null and void. Ngumuntu nje always this card who's too excitable, obona ngathi yena uyabusa uyalida iMDC, akula MDC ayilida uMonzura.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo ogatsha lweMDCT eMelika obexoxa icingweni leStudio 7 eseVirginia ngapha kweMelika. Amalunga ebandla le-CCC abotshwe esenza umhlangano ngomgqibelo akhala ngokuhlukuluzwa esitokisini encitshwa ukudla. Amalunga la awetheswa icala lokwenza umhlangano kungelamvumo angamachumi amabili lanhlanu. Abesemthethandaba izolo njalo akhangelelwe ukubuyela lamhlanje lapho azakuzwa khona ukuthi ayaphiwa na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso i-bail. Okunenge asikuzweni kuntatheli zindaba e-Studio 7 uMavis Gama eseHarare.
Phakathi kwababothiweyo laba kubikwa kulontombazana oleminyaka elithumi lasikhombisa kanye lamaxhwegu lezalukazi ezimbalwa abaveza ukuba bebehlukunyezwa ngesikhathi bevalelwe eHarare Central Police. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela ababothiweyo laba uMnumzana Chris Mike othe bebekhala ngokuncitshwa ukudla kanye lokuthi kubotshwe lokutshaywa kakubi kwegqwetha ebelisiyabasiza uMnumzana Khutsai Kadzere ocine esephulwa isandla ngamapholisa. Unkosazana yeukai Dzuda nguye umantshi kulolu daba, abachuchisi kungumnumzana Dziva lomnumzana Bofu. Umbike uthi ababotshiweyo laba bebesalelwa ukubonana lamagqwetha abo. Luphinde lwabuyela njalo emini kudaba lolu lapho igqwetha umnumzana Wilbert Mandinde achasisa ngokubotshwa kwabo.
So the state is opposing bail. The IO is still on the witness stand. The court has adjourned
because uhulumende uphikisa ukuthi batholise ithuba lokuhlawula imali yesibambiso i-bail umpholisa ukungula lolu daba. Lokhu esaphawula ubufakazi umthethwandaba oludlulisele phambili lolu daba luzaqhubeka kusasa ngo-quarter past 11.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Mafa uthi ukubotshwa kwabasekeli be-CCC kuphazamisa umsebenzi webandla leli.
Sithi liyeza ilanga elizithutha iZimbabwe izaba free, wonke umuntu uzaba free, kodwa ke laba abaphula imthetho izenzo zabo zizabalandela ngitsho sebefile, ngoba leBhayibheli lithi lokho kuhlanyelayo yikho zakuvuna.
Amagqwetha athi ayaphikisa ukubotshwa komntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa befuna akhululwe hatshi ukuvalelwa. Abalandeli be-CCC basole kakhulu ukwalelwa kwabo ukungena emthethwandaba kamantshi lapho lelo cala belithoniswa khona. Intatheli zindaba ezisebenza zizimele lazo ziyalelwe ukungena emthethwandaba ekuseni ngesikhathi beqala ukumiswa phambi kwawo, okuyinto esolwe ngamagqwetha wona acine eliphakamisa lolu daba phambi kwamantshi bavunyelwa ukungena kuhlandla lemini ngemva kokukhonona kwamagqwetha. Ingane leminyaka elithumi lasikhombisa icine ikhululwa lidale yanikezwa kubabomncane wakhe ekuphindeleni kwalolu daba emthethwandaba emini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lokhu sikudaba lunye. Igqwetha elimela abantu laba ababotshiweyo umnumzana Khutsai Kadzere obikwa watshaywa ngamapholisa ngesonto ezama ukuyabamela abasolwa laba ubikwa ehlinzwe esandleni ngomvulo ukuthi asile njalo ulekhe esesibhedlela. unkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona igqwetha elimela umnumzana Katsere uthi bazamangalela amapholisa ngalolu daba ukwenzela ukuthi ahlawulwe.
Lichona njani uMr. Katsere okwanamhlanje uhambile esibhedlela yokumelaye operatwa uadmitiwe ekuseni ngama 3 bese beqedile ukumoperate isandla sakhe. Akulo usebuhlungini ulokhu engezwa kuhle but silethe mbutho zasile. Amapholisa akukapheli phakathi kwakhadzere lamapholisa. Kuzamele ukuthi mhlawumbe mhlana nge-Thursday nxa esesenelisa ukuthi ahambe njengoba sizahamba e-court sizabona ukuthi isandla sakhe sinjani. Sibuyele emapholiseni siyeripota indaba yokuthi yibo bamtshayileyo bamlimaza. Njalo kuzamele ukuthi uKatsere athole ama-damages kumbe abophise umkhulu wamapholisa lalawa amapholisa amtshayileyo kwenzela ukuthi bambhadale ngama-medical expenses akhe lawa sehambe kiwo lobuhlungu ahambe kibo. Yikho esesikwenzile lesikhangelele ukuthi siza kwenza ngendaba kaMr. Katsere.
Alo-ke ngunkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona igqwetha elimela elenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo, inhlanganiso yamagqwetha eLaw Society of Zimbabwe yethule umbiko enkundleni yebulenjini eyeTwitter isithi iyasola isenzo samapholisa njalo amalunga ayo ahambile ukuyabona umnumzana Katsere esibhedlela azibonela ukuthi amanxeba akhe ayaphola. Lanxa izulu lisina kuhle kwezinye indawo zelizwe, kwezinye ezifana leMatabeleland South alikho okwenza kube lokwesabela ukuthi lo ngomunye njalo umnyaka wendlala. Lokhu kwenzakala lesi sigaba sihlaselwe ngumkhuhlane wenkomo othiwa iJanuary disease. Sixoxele sakhamuzi salumango umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Hayi owezulu lonyaka hayi lichama alinga sibili lichaya amabhanga liyathwala lithukuthele kuzophose kube emnyama uthi kuyakunela bothekwane kodwa liphelele emoyeni endaweni eziningi ikakhulu njengangapha kuwona lo mkhono welizwe lakhona apha eGwanda. Izulu lakhona nxa lithe labuya lingabamba sibili owamahola thize kodwa nxa selihamba lihambe mlibe. Ngakho-ke hayi kakukuhle ngako ngoba lalapha ezabelweni ngengafika endaweni ezingaphandle kwedolobheni lapha kubogodlwayo ensiza abendaweni zakubavoka la ngapha komzimu eGwanda hayi amabele kamahle nxa kuswelakala kwezwi. Yebo abantu babelime amabele indima zachiyana ezokuqala zona kwezinye indawo busubhaceka umumbu izulu lahamba lahawula kwezinye indawo balima abantu kwamila kwathi kumile sokulaphana ilanga lavuleka endathi kune izulu kwana ilanga. Abanye sibili mbona baze balimela phansi abanye ke engxenye nxa lingabuya bazazama lakuthi babuye balime njalo kodwa lokhu khona bakulimele phansi sebezama ukulima mhlawumbe inhlanyelo lezi ezivuthwa masinyane. Hayi izulu liyasolisa liyadonga sibili alicaci kuze kube manje mhlawumbe lo nemkhathini liyakhanya ukuthi likhona engxenye lingabuya kodwa hayi ekulimeni mbona abantu babe sebesalele emu.
Manje zona inhlanganiso eziyandisa ukuphathisa uzulu ngezikhathi ezomileyo seziqalisile na?
Hayi ngokwazi kwami inhlanganiso lezo sibile ziqondana lokoma lesomiso siyabe sikhona hayi bengakezi ukuthi zikhona. Yebo kambe ngabona babe bengena nje phakathi kwabantu beqhubeka ngehlelo zabo zayizolo ngoba angithi vele babazama ukuncedisa abantu kuze kufike isikhathi sokuvuna. Isikhathi sokuvuna kukhona apho kuphela ku-April May kutsho ukuthi nxade besanika abantu okulutshwane khonkade bebanika khona lezo nhlanganiso ngabona zisaqhubeka nje zisanika abantu ngoba komile kungomanga akula muntu uyabe sevunile ngalesi sikhathi mbona basaqhubeka nje abanye abenhlanganiso lezo njengoba ngisitsho ngoba babe vele benceda abantu kuze kufike isikhathi sokuvuna. Kodwa lazo sezilutshwane phela inhlanganiso lezo singalibali khona lokho. Khona nje ukuthi vele ziyasalazimi ngalobuhlangothi ngalobuhlobo ngemithetho lesifakiwe kasazi. Kodwa sikhangelele ukuthi okwakhathesi lezo nhlanganiso zibe zilungiselela khona ukuthi zizanceda abantu ngoba eqinisweni nxa kungaqhubeka kunje hayi sivuno salonyaka ngapha emandebeleni siyabe siphansi kakhulu ngakho sikhangelele ukuthi engxenye ziyazama ukuthi zibe ziqoqa ulwazi lokulungisa ukuthi endaweni zicine mhlawumbe ngayo mabasa u-April zingaqhubeka kuze kufike izwi elilandelayo.
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seMatabeleland South obekhuluma icingweni le Studio 7 eseGwanda. Okumanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi ugwalo lo delimitation lukhomba sobala ukuthi bandla lezano PF lifuna ukuqilibezela ukhetho oluzwayo. Leli phephandaba lithi lokhu kuphume emhlanganweni wenhlanganiso ezimbalwa ngomgqibelo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa kwele Mozambique alile ukunikeza abeZimbabwe oyelipholisa uJason Muvevi owabulala abantu abathathu eZimbabwe. Amapholisa eMozambique abikwa esithi azazithonisela wona uMuvevi icala lokutholakala elemibhobho. UMuvevi ubanjwe ngabantu makhaza bakwele Mozambique izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani balaleli beStudio 7. Salibonani sisebenza eStudio 7. Salibonani lonke bantu eZimbabwe. Ngisho ukuthi lapho ngani ngingumlimi kodwa silohlupho lwama-track. Ama-track talathe buya kwathiwa siwaphiwa nguhulumeni kamnanga. Ngemva kwesikhathana kwazobuya amadoda amasudu athi hayi ama-track talawa aliwaphiwanga avele eBrazil ayabhatha. Futhi chairperson wabuza ukuthi ama-track talingawabambi nxa efule sizawalungisa konke sizabe siwakhangela. Chairperson wabuza wathi kathi nxa seliwakhangela kusho ukuthi phela kasowethu bathi hayi ngawethu. Ama-track talawa basinika inamba yeBrazil le mali ofanele uyibhadale nxa ulime ngalo i-tractor le sakuyenza konke khonoko. Kodwa ukusala kuluhlupho ukuthi abazange basitshele ukuthi ama-tractor lawa ayimalini ukuthi sizabhadala okwesikhathi esinganani. So sicela ukuthi sibe kwazi ukuthi wona ayimalini sizabhadala okwesikhathi esinganani kulokuthi kuhlale kuloko kuthiwa bhadalana ama-tractor bhadalana ama-tractor nxa udiphozula ukuthi uyabe ukwazi ukuthi inkweleta imali engaka lapho ekwana khona iyakwana. Imali esayibhadalayo sicela ukuthi iBrazil sitshele ukuthi sabhadala malini sokusele malini ngoba iBrazil yibo abanikazi bama yive sibhadala kibo nge-account.
Livuka njani hlobo bantu bakithi maZimbabwe amahle hayi siyavuka basakazi beStudio 7 inkulunkulu abe nani hlobo zami lingadinwa ake ngithawule kunye lapha sicela ubaba umnankakwa engakhathazeki kakhulu kulo hlelo olukhona lapho kuthiwa yihawu lezinkomo laba bantu hayi sibo beqembu lezombusazo siyacela siyaxolisa nyabaxolisela abantu bakankulunkulu sasebenza abantu baphelele izinkomo babuhulumende ongaphathekali siyaxolisa ezweni lakho ukuthi kube le qembu nyana angathi lifuna ukudala ukuba liphathi hayi akusephathi mntu omdala sophathi siyaxolisa kakhulu nebaxolisela abantu bonke laba bakuleli group baxolisela mpela yize noma kungasoze kuzwakale kahle kodwa siyaxolisa nyabaxolisela uhulumende basalungisa amandebela ngamasela iqiniso elikhona ngatshontshelana abanye abafuna ukusebenza bethenga izinkomo batshontsha inkomo zabanye. So laba bantu abasebenzayo laba balungisa isigaba abekho kwezombusazo siyaxolisa lapho nje baxolisela bakhulumende okhulumayo nyazi ukuthi uyaziwa khona ngapha ukuthi ngumkhezi ufamona ungwenya ojwayelekile khonapho ukuthi abizwe kuthiwa ngumkhezi kodwa-ke hhayi ngiyabaxolisela ngiyaxolisa lapho kakhulu ngufamona lo okhulumayo ngixolisela ihawu lezinkomo ukuthi hhayi lingahlukunyezwa liyamukeleke nje njengeqembu bazothi uma sebeqedile bakhulumende bazabisela umthetho.
Salubonani basakazi beStudio 7 likhuluma Rusarenda eWorks basakazi lelizwe elikamzilikazi umambo umathobana asilo lizwe lwaseZimbabwe asifuni ukuba yingxenye yalo thina abantu beizwe leZimbabwe sifuna ukuzimela, asifuna chamisa, asifuna CCC, asifuna zano, asifuna MDC, sifuna ukuzimela siphume kulelo lizwe ngoba uchamisa nabo Morgan Tsvangirai nabo bonke bona bana basunguli beMDC abazali babo abengama members wezano eParliament ama members wabo they babe votela izano nabo bona bo Morgan Tsvangirai labo chamisa baye votela izano namhlanje bafuna ukuzomalati njani asikufuni khona ukufuna ukuzimela thina so sitabantu phumana ngobuningi leyo vota ali votela eMRP sikwazi ukuphuma laphana ngeke ngithi mina ngikhona phana eMatsiloji emva komuzwa wokusebenza amashona wodwa iplan ukusebenza amashona wodwa kuzokuthiwa mina ngivuma ukuba ingxenye yeZimbabwe asikufuni khonoko
yimbingelele ku studio 7 njani lonke okhuluma engumantsheza njani basakazi ngizwa ngilosizi kakhulu ngabantu weCCC abavumela ukuthi umunye umuntu ofana lawe athatha ugodo ekuchaye ubuloko kuqakeza kodwa ulokuchaywa umuntu lana ekuchaya ngoba ethi ungumuntu wezano wena ukovuma ukuthi umuntu lana akuchaye kathi lina lehlulwa yini lana ukuthatha izigodo libabisele laba bantu ngoba mali ingenzanga kanjalo lizathwala nzima and indlela engabona bechanga khona abantu ngapha eMurewa kuyakhomba impela ukuthi umoya lwana wegugurawunde lokhu sesekhona abantu bezano ngaphakathi kwabo ngoba indlela ababechanga khona abantu yiyo indlela ababechaya abantu ngayo ngesikhathi segugurawunde basebenzisa into efanayo mina angikwazi ukuthi umuntu alitshele ukuthi abantu bezano balamandla ngubani lingavumi lokhu bantu bakithi yikuthi nje lamapholisa lawa nawo okunye engalitshela khona abantu bakithi thina abantu esisegoli uma singaye emakhaya siyabulawa ngamapholisa ngoba amapholisa abantu ababuya egoli abazonda okunye okunzima kakhulu engakwaziyo ukuthi lawa amapholisa alazo yini izihlobo zabesegoli ngoba thina abantu abasegoli sibasizonda mpela hayi kancane
basakazi bestudio 7 sanibonani happy new year kini lonke kanye nakubalalele ngokunjalo angihlale phezu kodaba ngingachitha isikhathi lesimanga ngamapholisa aseZimbabwe avikela umbuso lowezanu PF ngoba sibona amapholisa ayiwasetshenziswa kakhulu ukuthi kuhlukunyezwa abantu ayamisa imihlangano amaqembu aphikisayo beze bemisa ngitsho lo mhlangano obanjelwe emzini womuntu walelo qembu ngoba ngicabanga ukuthi imvumo ingacela emapholiseni ma kungokuthi bebebambele umhlangano bokupublic space like amaholo amapaki iy'kolo izinto ezifana lazo nalezo ngicabanga ukuthi yebo bungamiswa lapho umhlangano kodwa vele umiselwani kanti umiselwani kanti waye wezanu PF singakaze sizokuthiwa umhlangano wezanu PF umiswa amapholisa waye kumiswa i-IP i-CCC kuphela asikaze sizokuthiwa kule mhlangano wezanu PF omisiweyo kodwa njalo nje o-CCC lamanye amaqembu iyamiswa kanti waye imiselwani amapholisa aseZimbabwe awayekele ukusebenzela izanu PF kawasebenzele amaZimbabwe wonke jikelele hayi ukusebenzela izanu PF ngoma sithi yabheka amapholisa aseZimbabwe asebenzela izanu PF asebenzeli amaZimbabwe nawama citizen bayahlupheka nabo bahola imali encane kodwa basetshenziswa ukuthi bachaya abantu sibone bechaya abanye omunye baze mamphula lezandla iloya lelana ukuthiwa ngubani uKadzere bamphule lezandla ngendlela yokuthi basetshenziswa izanu PF awayeke amapholisa lento abayeke ukusetshenziswa izanu PF abasebenzele ama citizen bangasebenzeli isiqembu ngoba imali liqembu seliphumile embusweni bazoyapi bona
ngibuka le studio 7 thina siyavuka badala ngifisela inhlanhla uNkulunkulu ngayelikhokhelela emsebenzini wenu hesh sathanda nangokuthi ngikhuluma kancane ngombuzo kamnangagwa wamangalo haya upromise abantwana ukuthi bazobabhadala ischool fee omnangagwa mina lowo muntu angikwazi ukuthi uright ekhanda lakhe kumbe unjani ngendlela ayenza ngayo oqamba phangakathi sabadoda besikolo ukuthi awufuna ischool fee ngizothi ukuthi umntwana ongangomnangagwa okhulu kamangangaka umuntu olunjani umuntu wesithetho ongupresident umholi waba uyadelela delela abazali bethu adelela lathi songengeli abantu baseZimbabwe bonke yikho ngithi mina abantu beZimbabwe vele abala president baphila njengentandana abantu beZimbabwe ngendlela kabunangabo uyidoda enkulu kakhulu sho indlela ayenza kakhulu umuntu lo
amatshono kubasakazi bethu wonke jikelele engangize mbaqambe ngamabizo bangabaqamba ngamabizo ngizatshiya abanye ngizama ukuthi ngithi bonke ngayinte bonke lawe zizwe uqanjiwe uyozibe ngumsakazi we-studio 7 lezi hlobo zami zonke ezilalela i-studio 7 ake senzeni suba kithi ngiyezwa inhliziyo ezibuhlungu loba sizama ukuthi sisusa bandlulo silalo ngoba lokho esithi ukuthi thina sithandele namashona sichiya bakithi omqondisi inhliziyo yami ibuhlungu vele ingqinhliziyo ibuhlungu ukukhulunywa njalo umbono wami adenge lawo ake sitheni kathi sisikhohlweni sikhipha amabizo abantu enhliziyweni zethu sikhipha amabizo abantu kusala amabizo amabandla enhliziyweni zethu abantu siwakhiphe asikhangele into madoda ngesuka ezitshwane eziduze sikhangele ngayo i ruling party izasigwenqa ngoba ingaveli yenza i-violence sizabe sesiyagenest ishona lonke sonke amandebele ethi vele silenhliziyo leyo sizabe sesiyagenest ishona lonke sesiqalisa ukujojwamuka ke kathi sabanye sebesingqine siyele abanye sebesingqine siyekele abanye sebesingqine senzeni uyabona izulu ngaboya lisina likomnye umnyaka lingani besithi vele izulu lela lini kale nyekele ukulima ungabona engani ukhawulisa izulu uyazilimaza wena izulu alikhawuli asike sikhohlweni kathi singawu kuma wo believe gawule o Joseph Chuma ubani bani bonke laba bonke sikhotweni ngabo sike sikhangela into kaThesi kanti vele sikhangela ngapi sifakene nje umzekeliso wepenalty ipenalty nxa sikhahlelelwa sokuku penalty box ama players wonke ayaphuma laphana kuqondane u goalkeeper laloza khahlela lata kuye kuqondane ivoti lakho laloza bhala ivoti lakhe senzeni njalo sitshena amagugu lezo sesikhuluma ngawo sitsheni bonke otshamisa sitsheni bonke omnangagwa sitsheni bonke nje abadala laba ukuguga kula ndaba ngizomyela sebeguge kakhulu le ngqondo esigugile ya kona liqiniso kodwa kasitshiyaneni labo kathesi sike sikhangele into 2023 senzani kadi njengona nto yezwa kathesi beqalisile ukuthenga amachina ukuthi kuthiwe i-corona sibuyile benzela ukuthi labo bantu abazama ukukhampena behlule kukukhampena kathesi but thina sibambeni libe linye ukuthi lo nyaka sifisani lo nyaka nevumani le corona never mining yakho sifisani asibe nento esifisa usihlobo zami ngiyabonga undebele okhulumayo inkosi libusise lonke
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 lingadeli inhliziyo zenu thumelanini ngoba siyazi ukuthi abanye bayakhala ukubana asidlali imlayezo yabo kodwa iqiniso ukuthi iyabe imide kakhulu sifuna ibe mfitshane siyabonga ekwezimelika izolo uzulu welemelika ubenanza ikhefu lokuzalwa kukamuyi umnumzana Martin Luther King Jr. oyelwela ilungelo labensundu leli lilanga elinanzwa ngabensundu kunye labamhlophe ngoba uKing wazakala ngokukhuthaza ukuthula
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangeleke ezinye zenhloko ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje ibandla le-MDCT selimise ezinye iziphathamandla zalo ukuba ngamalunga aleli bandla ngenxa yezizathu ezigoqela ukubangela udlakela emhlanganweni weCongress odluleyo Sulugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.